yena ubale ngelengi why angabuyi azomela ukuthi yabe akugcede ngokuqala okwesibili lesizwe ukuthi bona kathi yindaba into lezisenziwa ngapha kithi kula mandelelo emashoneni ngala kula abadala bezenjalo bayafunda babo even namatisha sikhuluma kathesi ngichazela i-analysis yama-percentages amatisha abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yangkona inani lankona lingani liphezulu sibiliyazila i-average of 70% amatisha afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwela kithi elamandebele balutshwane amatisha abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengala lo okhipha abantwana emaklasini sikasibhadala amafizi wona edura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokufana yinto omuntu sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna uyinvolva abantwana emtweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi izinto kubonas abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala omatics ama-science subject bekubekesiba labantu abayiziqoqoto ezinjengalo ndoda lo okhipha abantwana ezikole bafake ezitridini ngangazithumelena azingenele esitridini xa ifungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isiqicamfundo hathi lonke sibona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
ngakuye yena azoziphindileyona wayizama ukwenzani ezoti yena ingafishelabo umntana kanibona kathi sisephengu ufela amafufu labangani bakhe sefela amafufu yona kathi sisekuqazile kathi sengikhuluma sondlizakaminyeleza kuzo lona usethole iviza usewilekile sizama ungeze khuluma esekusidio sebe khona ngapho endlelika very soon yindlela abayenza abantu ngayo le